isendaba ku VOA Ndebele. Hola mngela emsakazweni ku Studio 7 ngolwesithathu Classic School Ways 2019 ngokifudube. Endabeni zethu lamhlanje, abanye abantu eZimbabwe bathi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ophethwe isifo esingaziwayo kumele amiswe umsebenzi.
Kambe ilizwe lakithi lingathi lingalamali, thina siye kuba lama-vice president labo-president abagulela emazweni adurayo. Kuze kufike lapho umphefumulo wabo sehlukana lenyama. Thina elizweni sikhala ngemali.
Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi kumele uZulu abekezele ngoba okwehlele uJiwenga kungehlela abanye abantu.
Ukugula komuntu, umuntu wazithandele njalo wazifunele. Ngendlela esikhandele ngayo thina sikhandele ukuthi kunye dispensation leyi abakhokheli bethu kukhona ababekubekele abantu.
Abantu bathi kuzwisa usizi ukuphathwa kwabodokotela nguhulumende weZimbabwe.
Labana abantu kudala bebisa ukuthi abaphiwe imali, kodwa kubonakala ngathi vele akukho umuntu obanakayo. Akekho umuntu nje ongathi uyabona lokuthi bathwele nzima.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi umsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga usehlale isikhathi eside kakhulu esibhedlela kule China. Ngakho-ke kumele amiswe umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa. UChiwenga wathwalelwa eChina esuka esibhedlela kwele South Africa lapha eselatshwa khona kulandela ukugula kwakhe okungavezwanga nguhulumende. Useleminyaka phose emibili egula. Abantu sebekhuluma okungapheliyo ngokugula kwakhe okwambamba kakhulu ngesikhathi encedisana loMnangagwa ekususeni owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe embusweni ngomnyaka ka-2017. Omunye wabakhuluma kakhulu ngodaba lolu nkosazana Sethekeli Nyathi odabuka eMathebeleland North. UManyathi uthi kumele uChiwenga amiswe umsebenzi ngoba usebenzisa imali enengi ehlawulwa nguZulu.
Kambe ilizwe lakithi lingathi lingalamali, thina siye kuba lama-vice president labo-president abagulela emazweni adurayo. Kuze kufike lapho impilo yabo, umphefumulo wabo sehlukana lenyama. Thina elizweni sikhala ngemali, odokotela bengasebenzi, kuthiwa akulamali yokuthi babhadale. Abantu besifa elizweni lakithi, kodwa abasezikhundleni bona behamba besiyahlala emazweni. UChiwenga impilo yakhe yonke, lokho wave kukuba nguvice. Sambona kuphela khonapho kumbe igcotshwa kumbe wagcotshwa mna vela mbona. Wahle wayahlala eChina kuze kube lanamuhla uChiwenga lokhu ehlala eChina. Sibone lo president uRobert Mugabe laye impilo yakhe ifika estejini sokuthi sekhulile kasakwanisa ukuzenzela. Impilo yakhe ibeseSingapore yaze yaze yayihlukana inyama umoya wehlukana lenyama. Lokhu eseSingapore. Konke lokho zimali ezivele elizweni leZimbabwe elingalamali. Lapho kulabantu khona abafayo ezibhedlela kuthiwa akulamali.
Uthi uZulu kumele avimbe ukusetshenziswa kwemali ngendlela okwenzakala ngayo kuChiwenga.
Izinto ezinje so kungangcono zivalwe. Xa kuwukuthi uvice president uyagula akalatshwe eZimbabwe njengaye wonke umuntu olatshwe eZimbabwe. Xa kusehlula esifa ngenxa yokuthi izibhedlela zilamithi afela njengawo wonke umuntu ofayo ngoba ngathesi abantu bayafa eZimbabwe babulawa yindaba yokuthi akulamithi. Babulawa yindaba yokuthi akula kudla, abantu babulawa yindlala. Sizibonele sonke izulu kalinanga, abantu babulawa yindlala, baswela yini obasponsayo ukuthi badle, bathi imali ziphelela kobo-China, kobo-Singapore.
Kodwa uMnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi abantu kumele babekezele ngoba uChiwenga kazange adinge ukuthi agule.
Ukugula komuntu, umuntu wazithandele njalo wazifunele. Ngendlela esikhandele ngayo thina sikhandele ukuthi kunye dispensation leyi abakhokheli bethu kukhona ababekubekele abantu. So sifisa ukuthi uma sethe wasila uvatresen aphenduke baqhubeke ngokufeza ababekuthembisa abantu.
Siyabona ukuthi nxa kuyikuthi udaba lolu lungabanjwa ngumongameli kulakho ukuthi amxotshe ethi ndoda sibona ngazani suhlale kakhulu ugula kumbe into ezinjalo. Wena ubona ngazani umongameli angakwenza khona?
Umongameli uyake abe esemzweli ukuthi hayi sokuhlupha umuntu ukuthi sibe lokho sikhala ngokuthi kasebenze yena engezwa kuhle. Lokho ngibona ukuthi kufanele ube indlela ukuthi abantu bakhulumisana njani. But mina ngibona kwami ngibona ungani ngendlela owabuya ngayo izimbakwethu entsha le la ngendlela abantu abakhadlele ngayo. Kuningi mina engikhale ukuthi uVP yena ngabe uphilile ngabe sokukhona osokwenzakele. But ngendlela yokuthi uyagula sokufika nzima manje ukuthi ibe sesithi hayi suka ngoba sugula hayi kwakungasamnandi.
Umsekeli kamongameli ukhethwa ngumongameli olamandla okumxotsha umsebenzi. Umnumzana kucacaphulu omele inkulumane edalela ephalamende ekumanyano we-MDC Alliance uthi kungeke kwasetshenziswa isisekelo sombuso ukuthi uChiwenga axotshwe umsebenzi.
Umbuzo wakho uthi njengoba uChiwenga egula eseChina ngapha elokhu ehola imali yama-taxpayers kungathiwani? Umbono wami ukubana akumelanga kuze kube nesikhathi lapho silo vice president ogula okwesikhathi eside kangaka imali yama-taxpayers ilokhe idlaliseka kumbe ibhadala umuntu ehluleka ukusebenza. Kodwa embuzweni wakho ukuthi upresident nxa efuna ukukhipha uvice president uChiwenga ukwenza njani, ngibona ingazani iconstitution isobala. Lokhu elikutshoyo okokuthi upresident nxa emkhipha kumele alandele iconstitution ekhuluma ngokuthi iparlament ihlale kube yiyo emkhiphayo akusebenzi kuChiwenga, kusebenza ngo-2023. Singakhohlwa ukuthi i-section ekhuluma ngo-running mate yapostponwa ngu-schedule 4 ukuthi iza kuqalisa uku-apply ngo-2023. U-running mate nguye okhitshwa yiparlament. Lo upresident uChiwenga lo president uMohadi bakhethwa ngupresident njalo bakhitshwa ngupresident ngokuthanda kwakhe. Kuthiwa they serve at the pleasure of the president. So in 2 days upresident okhona kathesi uMnangagwa angamkhipha uChiwenga nxa efuna.
Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumente. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe. Odokotela abakhalela umsebenzi bathi ukuxothwa umsebenzi kwabanye babo abafika amajumi ayisikhombisa lasikhombisa 77 kuveza ukuthi uhulumende kalandaba nabantu beZimbabwe. Odokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bethule umbiko lo izolo kusihlwa. Bathi ukuxothwa kwabodokotela laba abayingxenye yalabo abaqala ukukhalela umsebenzi mhla zintathu kumpandula lonyaka yikuzama ukubethusela ukuthi babuyele emsebenzini. Bakhangelelwe ukuthi bazakwenza umhlangano eParalel Nyathwa Hospital namuhla lapho bazakhuluma khona ngodaba lolu. Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wenhlanganiso eqhatha odokotela e-Health Service Board, uthi odokotela abaxotshiweyo bamiswe umsebenzi kulandelwa imithetho yelizwe. USikhosana uthi umthethwandaba we-Labour Court wakubeka sobala ukuthi odokotela laba abafuna uhulumende akhuphule iholo labo babaleka emsebenzini hatshi ukuthi kabala mali yokuya emsebenzini. Odokotela bafuna iholo labo lilinganiswe lesivindo sedola leMelika emkambo wezemali eZimbabwe. Kodwa uhulumende uthi kala mali yokukhuphula iholo labo. Abantu bathi kwephula inhliziyo okwenziwa nguhulumende weZimbabwe. Omunye walombono lo ngumnumzana Milton Ngwenya.
Labana abantu kudala bebisa ukuthi abaphiwe imali, kodwa kubonakala ngathi vele akukho umuntu obanakayo, akekho umuntu nje ongathi uyabona lokuthi bathwele nzima. Ngoba siloku ubona ukuthi ubaba wehlaphana unokwehla esenyuka ngendiza lezi ezingathi ziyadura lezi. Kanti yona lani imali yokuhambahamba wayebe ngayithathi beyihlukanizelana imali baholele babantu kumbe balungise nje okunye. Ngoba labana abantu nabo phela ukuze basebenze bejabule kufanele bathole okuzabenza ukuthi bajabule okuyimali, ngoba vele badingayo sonke sinje siyayidinga imali. Uyabona?
Yes, ngathi wena ubona ngani sibili kuyaphetha ngani?
Hayi, kuxoshwa bonke 77 asonto elula. Akuyona into elula leyo, uzobuya bathathe kuphi abantu ukuthi nje babethusile ukuthi mhlawumbe bengavela bakugijime babuyele emsebenzini kumbe bayenze ngenye indlela. Ngoba phela abantu bazophela lapha, ngoba ngeke uxoshe abantu odokotela abayi-77 ingani bona ababili nje kuvele kuyabe sekulenkinga ekilinika esibhedlela. So i-77 leyo uyabuza ukuthi bathathe kuphi futhi ngoba lo doctor zontelula u doctor zodaka boy ukuthi uzohamba ethatha umbe kuphi kumbutshela bana kuye nabafana bangazi yabona liyani into nje yena ifuna umuntu ovuthiwe ekhanda ukuthi laphana kwazakala ukuthi kathi kukhokhele abantu abadala noma abantwana abancane ngoba indlela oyenza ngakhona akubonakali ukuthi kubuyaphi kuyiwaphi.
Kodwa ke umnumzana Malaki Nkomo webandla zezanu PF uthi kulabantu abaningi abafayo ezibhedlela ngenxa yabodokotela abakhalala umsebenzi.
Nxa sikhalela thina impilo zabantu langokusebenza kwabodokotela, emibona ngani kukhona okunye abakubhala phansi bawelelane lohulumende ukuthi ekusebenza kwami mina zasebenza ngithi. Ngoba impilo zabantu sesikhuluma iqiniso, ukuba ngudokotela uphatha impilo zabantu. Kwani ngono ukukhulunyiswa-ke kulokuthi bame, ngoba thesunje nje bangaka abantu asebefile ngendlela ukuthi amadokotela athi ku-strike baningi kakhulu. Khonokho nje ukuthi ungudokotela usebenza uthethe impilo zabantu awufananga ukuthi udlalwe ngempilo zabantu.
Ye, kodwa udokotela sibili abakucelayo ukuthi nje imali yabo ikhuphulwe mbijana, okungani kuyasinda uhulumende yikuthi imali ayikho kumbe kunjani, ngoba abanye abantu bathi kulobukhohlakali obumangalisayo eZimbabwe njalo enye imali iyachaphazwa iziphathamandla zikahulumende. Pho-ke lapha kume njani khonapho-ke Vukankomo?
Iqiniso yokuthi udokotela nxa ukhangakhala ukuthi le dokotela asebenza ngayo usebenza nzima kufana ukuthi aphiwe imali emfaneleyo. Kodwa ngendlela umume esukuwe abantu abazwisisi ukuthi uhulumende kababa u-ED wathembisa ukuthi usalungisa izinto wonke umuntu uzakholisa. Nangaleyo ndlela amadokotela ade zikhala ukuthi abe bayabekezela abaphe uhulumende lo okhona ithuba lokuthi kulungisiswe izinto.
Kukhangelelwe ukuthi baningi odokotela abazaxotshwa umsebenzi njengoba uhulumende eqhubekela phambili ebathonisa amacala okubaleka emsebenzini. Odokotela bathi abalamali yokuya emsebenzini. Okwamanje-ke sike sikhangele-ke ezethulwa ngamaphephandaba atshiyeneyo. Izisebenzi zikahulumende zikhangelelwe ukuthi zizatshengisela emgwaqweni namhla zikhonona ngeholo eliphansi. Iphephandaba le-News Day libika ukuthi lokhu kuzaveza izenzo zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ongafuni ukuthi abantu batshengisele emgwaqweni. Ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ikhangelelwe ukuthi izabopha iziphathamandla zikahulumende abakhokhela amankampani kahulumende labanye okuthiwa bachaphaza imali yelizwe. Umgcinisihlalo wekhomishini le uJustice Mathanda Moyo utshele iphephandaba le-Herald ukuthi selidumela emasumpeni ukuthi babotshwe. Okwamanje sike silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Bonani balaleli kustudio, thanda ukulibingelela lonke ngidayi. Thina siyaphila, likhuluma lo Simeon Ncube ekhaya nisuka endaweni yaselupani ejolo koNcube komguzu. Zihlobo zami, mina ngilokukhala okuthile kakhulu ngomdala lo kuthiwa ngugawule. Lo ugawule yazi ukuthi umdala lo ngendlela thina esihlupheka ngakhona yena ojabula ngakhona. Kade sibabhizi basolana le America bayengani America kani America izizwalane zeZimbabwe, kade siyaphila kanje i-America. Abaningi vele baphila kanje i-America. So bona bazibona bangani bahlakaniphile baswele i-America, bagcoba i-America udaba. Shwa, zihlobo zami, asikhulekeni okunamandla, sifake nomthandazo phambili, singakhohlwa ukufaka umthandazo phambili. Ngoba siye silokhe sithi sikhokhelwa ngabantu, kathi abantu kudala balimali emnqondweni, kathi kudala abantu bayagula, abantu bengakananzeli. Nginesicelo esikhulu kakhulu ukuthi abantu bakubabonanzelela ukuthi ezinye izinto umuntu engazenzi, njengomdala ugawula kwesinye isikhathi umdala akazenzi. Zihlobo zami, ngiyalicela la ngomusa wonke ukuthi lizame ukuthi libe kumthandazo phambili. Ilizwe leli selifuna umthandazo leli lizwe, alisafuna enye into, selifuna umthandazo. Zihlobo zami, asincengiseni okunamandla zihlobo zami, ngoba lapha sesisebunzimeni. Asesisebunzimeni lokuyana ukuthi asisakwazi sibili, hayi njengathi emathebelele nothi ngapha, sesisebunzimeni lokuyana ukuthi asisakwazi. Mina ngikhuluma ngathi esingisebutswana, kodwa mangisebutswana njani into enzisa ubuhlungu ngokuthi kwesinye isikhathi sengikwanisa ukuthi ngibona ividiyo yakhe ithe yagugurawundi eyayisenziwa ngegugurawundi. Uzubona ukuthi kubuhlungu uzizo abantu sebekutshela indawo zakini zegugurawundi etsholo tshelupani, indawo zakithi ngapha emathebeleleni. lokuthi zahamba kanjani nawe kuzibe kwazi kodwa sisizizela kwabanye abantu ekhaya singazikoni kodwa kwavela kayazaya ukuphuma so siyalicela ukuthi lezi zinto ezifana nalezi zisusise phezu kwalokho abantu basibasenzela izidayidayi kangaka isihloko zethu sicela ukuthi asibambaneni sifakele umthandazo phambili ukuthi laba abantu ma ukuthi ungabe kuyimikhuhlane wekwanise ukusile
sawubona Studio 7 ngifona kaphansi eZimbabwe ngicela lingifonele ibizo ngazake ngisho ngoba kuyabulawa lapha eZimbabwe bangadinga kwembone bangibulala ngifonelani phezu dala ngalidinga ngiphendule ncane ngisenda ngizama ukuthumela umbiko kuyabhala nathi senda ngikwathi wayi kumbele angenza wathetha ngayo
injani lonke mohlabezu nani basakazi be-Studio 7 siyalibonga umsebenzi wenu omkhulu kangaka eliwenzayo okusitshela izindaba zeqiniso sikudaba lukamnangagwa ukuthatha umbuso kumgaba hhayi okubili okuthathu kukhona esikubonayo sekwenzile emhlabeni lapha ngesikhathi sikakula muntu owayekhuluma kwi-Studio 7 la namhlanje abantu bazikhulumela umathanda bemthethisa umnangagwa kala ndaba lakho okuyikuthi umuntu wonke sele-freedom of speech okunye njalo uyazama laye uzama lokhu nalokhuya kodwa thina abantu yithi esiphambanisayo usiyakhweza izinto ngabomo khona kuyathi umnangagwa kodwa ngi-end of the day uzezimuntu etime emphethe umkhono makule nto elizayenza ilizwe lingaphumelela njani abanye bebandezela izinto abanye bezama ukulungisisa abanye begqibela so kasibambaneni kumunye kwenzeka ukuze siqhubekele phambili kodwa omunye angathi sakho omunye kristina akukho lapho esiyakhona ngiyabonga
nxa ufisa ukuthi lawe ukhulume kunamba-ke emsakazweni usithumele-ke umlayezelo wakho kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi ezibona ngokukhudumala komkhathi zithi umhlaba wonke usenkingeni ngenxa wesigudumezi somkhathi i-climate change okhanya kumemetheka okwethusayo. Amalecatha awe Al-Shabaab aseveze umkhokeli wabo u-Abu Baida. Baveze u-Abu Baida kumabonakude ekhuluma lamalecatha ngesikhathi belungiselela ukuhlasela ibutho lakwele Melika. Esikhangele ngamafitshane ezeMelika. Kulo mthetho ndaba othi kumele umongameli Donald Trump avezele uZulu indlela ahlawula ngayo umthelo we-tax. UTrump uyala ukuveza lokhu esithi uhlangothi lwe-Internal Revenue Services lusahlolisisa inhlawulo yakhe. Amagqwetha kaTrump athi kulakho ukuthi udaba lolu luzaphathwa ngumthetho ndaba we-Supreme Court. Yindaba umongameli Donald Trump engafuni ukuthi avezele uZulu umthelo wakhe we-tax. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxe lonkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa.
Ama-taxes kaTrump ayinqubo kafudu. Nxa abantu becabanga ukuthi bazawabona bazawahambela umango, akasoze awakhuphe awatshengisa abantu for ngezizathu eziningi. Sebezamile abantu behluleka. Into ayifuna umongameli Trump ukuthi abe ngumongameli, athi angaba ngumongameli abe lowesithi nzakhupha. Kathesi usesara. Sonke siyakwazi ukuthi abacabangelayo bathi uhlupho lwakhona yukuthi umnumzana Trump akabhadali ama-taxes, wayesebenzisa ubuqili ukuthi angawabhadali. Hayi ukuthi angawakhupha mtakadube le kuzangazi kuzalunyiwa. Angiboni ukuthi angaphonge wasukela nje ukuwakhupha ngoba kukhulu akufihlileyo. nxa kulezinye izinto licabanga ukuthi lingazibona zivela kuye, lokho kuzaba yindaba yokugcina. Ngaphandle nxa esebotshiwe, eseyisibotshwa, esengasela mandla ukuthi azilwele, aqhatshe amagqwetha ukuthi amvikele ezintweni eziningi. Ngoba nxa singathi siyananzelela ukuthi izizathu aziphayo ukuthi kungani engakhupha engatshengisi abantu ama-taxi zakhe, ziya zonke zisiya khonaphana endabeni zakhe zerussia, ukuthi wesaba ukuthi engxenye kuzabonakala ukuthi abantu berussia yibo abamphi izimali, kumbe abantu bakwamanye amazwe yibo abamphi izimali ukuthi aqhube amabhizinesi akhe.
Kuyini okwenza ukuthi umongameli Donald Trump eyale ukuthi aveze ama-tax returns akhe? Kuhamba njani khonapho?
Hhayi, ukuthi kuzakhupha kutheni angiboni. Kuzalwiwa njengoba engumuntu ongavumi lutho, and impilo yakhe yonke ukuthi ubevele ehleze ngumuntu womthetho kuphele silwa labantu angavumelani labo. Sikhona ngizabona ukuthi uhulumende we-America engabe la mandla angakanani, kumbe i-Congress ukuthi azayikhupha ama-taxi zakhe, angiboni. Namhlanje ngisho kulo mthetho othi kona emadale uvunyelwe e-New York ukuthi akhuphe ama-taxi zakhe, kodwa sokusiba lokunye okuyiloophole okumvumelayo ukuthi i-decision yangikhona ingaziphume i-Supreme Court yiyo ezakwahlukanisela lokhu ukuthi ama-taxi ayakhutshwa kumbe kakhutshwa. Enye into esimele siyinanzelele ukuthi uthe engena vele isifiso sakhe ubexotsha abantu emsebenzini amajaji, efaka amajaji endaweni ezijiyeneyo, esenzela khona ukuthi azivimbele. Okukhanyayo ukuthi uvele ungumuntu wezindaba, uhlukuluzana lo mthetho, ungumuntu olwa lo mthetho. So njengoba la majaji akhe indawana zonke lezi ezimvikelayo kuze kuyefika e-Supreme Court, angiboni ukuthi uzakhupha kutheni. Ngaphandle ukuthi i-Supreme Court bona ojaji bakhe bona labo okhavena abafakayo bavimbe ukuthi ama-taxes akhe angakhutshwa. Maybe i-Supreme Court ingavumi ukuthi akhutshwe, yikho lapho esizawabona khona. But hayi, lapho kuzabe kungumsebenzi.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu yingcweti kwezombusazwe ezimele yedwa. Sixoxela ese-Washington khonapha kwele Melika. Kuhlandla esikhuluma ngezizalwane zeZimbabwe, namhla sixoxa lembongi u-Obed Dube.
Asenziwa abantu lapha ngaphandle ngoba siyizidakwa. Sibizwa ngazo zonke inhlamba zomhlaba ezimbi. Siyayiswa njengesichibi semgane esigcwele imisizi. Sithathwa kancane njengegwayi lamakhala. Siyenyanywa njengenyama etshileyo. Siphathwa kutshapha njengamantshontsho. Singabantu lathi njengabo bonke abantu.
Mthembo ozithembayo, ngiyabonga. Kulezi nsuku ngipromotha ngilamadla lada amabili engiwenzileyo esindebele lesilungu. Ngizama ukuthi ngithole imakethi lapha langaphandle, iwe ngazama ukuthi ngiwakhankasele ukuthi abantu babewazi. Ikho engikwenzayo ngolesihlanu nje lonoluluzayo, ngimenywe isikolo seChivila Secondary School bale talent promotion khona ngale, so bangimemile lami ukuthi ngiye bayisikhulumeli ukwenzela ukuthi ngiyekhuthaza abantwana babekwazi ukuthi kulezi nsuku umuntu kaphiliswa ilulwazi nje lwekhanda, bathi academic excellence, kodwa la ngesipho sakhe siyamphilisa ngkhaya. Ukuthi nje ngolesihlanu ngizabe ngikhona ngale emakhaya kwelebhinga.
Injani ikusasa yakho baba Dube?
Kuningi kakhulu engikwenzela uZulu, njengoba ngitsho nje ukuthi nginjenje ngolesihlanu ngizakuya kwesikolo okuthiwa yiChivila Secondary School esisebhinga duzele lusulu, duzele sipale, duzele sikomela. Bangimemile balo mkhankaso okutshengisela amakhono abantwana. Ngizaba isikhulumele lami, ngizaphinda ngihaye njalo, ngiphinde ngibakhuthaze abantwana kwenzela ukuthi ngibanikeze izidlabo zani, babekwazi ukuthi kulezi nsuku umuntu akaphili ngokuthi esikolo ekhanda waphiwa, kodwa la ngesipho sakhe uyaphila. Ngimenywe ngumbalisi wakuleya ndawo umnumzana uShepherd Sibanda. Ngikhangela ukuthi ngiye kwenze ngidume ngakho, ngiphinde ngichaze abantwana bese ngibakhuthaza njalo.
Kuba yimbongi kwele Zimbabwe, kambe ungaphila ngakho yini?
Iqiniso lihle, ukuba yimbongi eZimbabwe kwesinye isikhathi kulezinye izinto ezingani zinzima, ngoba inkondlo akusibo bonke abantu abayamukelayo. Abanye abantu lokuthi inkondlo kwini abakwazi bathi yimbongi, abanye bathi isitori, abanye bathi isipitshi. Xa siba le mcimbi emkhulu kukalutsha ntu ufica imbongi imenywa, ngeke nginazela kwezinye izimbongi. And lo xhaso, isapoti kasiyithole ebantwini, abantu abathengi ama CD uyamuzwe ethi inkondlo zakho ngiyazithanda ngicela ungithumezele efonini yami. Akufiki kibo ukuthi khona khona inkondlo uhamba e-studio uye khokha inkalata zemali ezichisiweyo andinxa ufika e-studio bakuchaja abethi sifuna ama runs asithathi le imali asithathi le imali. Usuke lapho uphinde uye e-studio uye printisa ama CD konke abakufuni. Uyathi ngithumezela ngelokhu zeni nge-WhatsApp usebenzise yakho i-airtime. So i-support esithola inzima kakhulu ukuthi uma ungelasifindi kwesinye isikhathi ungagcina ubeka phansi uzama ngezinye indlela mbe uzidingele eminye imisebenzi. So kusesenzima ngazo ukuthi abantu bakithi bazabakwazi njani ukuthi into lezi esizenza siphila ngazo labantwana bethu kasizenzele ukuchaza umphakathi. Ikusasa lami ngibona liqhakazile ngoNkulunkulu ngoba uyangigcina bakithi labalandeli bami bakhona abangixhasa abangithandayo. Lo nyaka ngibona ikusasa lami liyaqhakaza liyakhula liyaphambili. Ake ngibonge lo mnyaka ngibe busy kakhulu bengumatasa ngisehla ngisenyuka ngoba labantu abamanzanga ngahlala abiviki zabambili ngihlezi labo lokho ngisemgwaqweni ngihamba. Kodwa ngikunanzelele ukuthi lo nyaka abantu abade bengimema emcimbini yabo ngabantu abaseBrithani, abantu abaseMelika, labantu abaseMzansi Afrika. Yiyo bade bengibiza kangako ngoba lo mpalakazi mbonani futhi ngisazogijima ngisiya emcimbini yabo. Engibona ukuthi kushuthi umsebenzi wami kawukho lapha kuphela kwela kwiZimbabwe ulokhu ukukhula usanda usiya emazweni ahlukeneyo ezindaweni ezinezihlukeneyo. Ngiyibonga noma ngubani nje umuntu othe ngabona umsebenzi wami aqhubekele phambili lothe ngezwa kuthiwa kulo mcimbi abesithi bantu kulo obhede kulo futhi nikisa imeme mina. Yiko ngithi ithusa lami liqhakazile lihle ngizibona ngisiyakhatshana bakithi ngindiza ngisiya emazweni ngisiyakwenza into mengakho ngiqine ukuthi ngithi futhi nikisa.
Ungabatshelani abalaleli nxa ungavala khonapho?
Engakutshela nje abalaleli ukuthi kabafunde ukwazi ukuthi bakithi umuntu oyimbongi, umuntu ogidayo, umuntu obazayo, lo muntu odlala ibhora bayafana nalombalisi lo mongikazi kumbe lo mtshayeli. Bonke badinga imali baphila ngalokho abakwenzayo. Sicela nje abantu ukuthi bakithi sibagqugquzele siphinde sibancenge ukuthi kabaxhase abaculi bakubo ngoba imbongi ngabantu abamela isiko. Uma singacina sesibeke phansi amajogwe isiko lakithi lizaba lesintu sakithi sizafiphala kumbe sinyamalale njengamanzi echebechebeni. Sicela abantu ukuthi basixhase. Ama CD babuza ukuthi bangathenga bayathenga lapho kulabantu abathengisa usemthethweni bangathenga abantu nabasitshontshelayo. Kuma kule mcimbi sithi bakithi lami ngicela linginikeze okungaka ukuze ngizolenzela ubunandi bami. Ungazathi wena hayi nenga khulu imali khalaza ngoba yikho lapho engiphila khona mina le muli yami labantu abami lezihlobo zami la nguye noma ngubani umuntu othembele kimi. So siyacela nje ukuthi abantu baxhase hayi ukuthi baxhase mina noma ngubani noma ngumuntu ogidayo noma ngumuntu obhala izingwalo noma ngubani esithi uphila ngekhono lakhe kabamxhase ukwenzela ukuthi kukhule kuhlale kunjalo kungaze kwaphelele emoyeni. Abaculi baningi abakithi esindebela sebayeke umculo bethi abantu abatholi support kuliqiniso lathi uma singazange sayithole support intsha yethu sizabeka phansi kusasa kwagcina kungasela abaculi kusasa kwagcina kungasela mbongi so kungasela abalobi kwenziwa ngabantu bakithi abangaxhasiyo izinto zakibo abangaziqashi ngezinto zakibo njengezinye inhlanga. Ngiyabonga.
Asixabani nomuntu, asibandlululi muntu. Labakhonza siyabathengela amadrinki banathe bayisithethisa sebesuthi bona baqala ukuzithengela.
Ye imbongi leyo phela ophe Dube lingathini ke ngakukhulumayo khonoko. Siyabona abantu ke lapha liyangena ke kuFacebook yethu yesiNdebele lingakhohlwa ukuthi sikuviyo iNdebele kuFacebook. Uprincess Masuku uthi ngiyawuthanda kakhulu umsebenzi owenzayo Mvuka Dube. Kuzobuya ke uSikhandazi uthi number one yime mfike namhlanje umqali wesiziwa. Siyabonga kakhulu. Kuzobuya ke uNoma Ngwenya uthi morning Dube linjani. Siyaphila ke mfowethu singazi wena khona ngapho. So ke uthanda lizwise ke ekugcineni uthi lizwe ukuthi uhamba njani kolapho.
Sithanda bonke abantu, sithanda umngane wethu utshwala lendlu yakhe ibhawa. Singabantu lathi njengani. Ridi Dagwa, Mudimu kia murata, likwalo ra alivala, omwana ake ba akereke, kia banila made akereke, akishakeli mutu, akisebi upe, akiruhu upe, kijama vele, kinyola bujalo fela, linaki mutu, batu kia barata. Tunywa bugande, tatulwana mutu, tatutugi bantu, leza makani tulimwizi, tulamukomba, tulamutemba ula, ipa ebi tulalivala.
Yes, ebonga kuluge, ichakalo, kutube, namtanje, singa keshugani. Wothi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje abanye abantu eZimbabwe bathi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kumele asuke esikhundleni ngenxa yokuthi sehlele kakhulu egula. Kodwa ke abalandeli bebandla leZanu PF bathi kumele abantu babekezele ngoba kazenzisi. Sukuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalisa ngu Gibbs Dube ngisithi asidibali mineni ngo past 7 ntambama.